abalandeli bakachamisa bebehlabela ingoma ezihaya umkhokheli wabo okucunule abasekeli bakasikhala abathe abathule ngoba kusemfeni kwase kuqhamuka udlakela abantu bechayana ngezandla kwaba isimayemaye amaqembu la ahluphane okwemizuzu phose elithumi andubana abanye babo balamule baqhubeka ngomsebenzi abakade bewulandile kodwa kulokufuthelana konke lokho kwenzakale usikhala engakafiki uChamisa yena kazange alugxobe esethula amazwi akhe usikhala othi usezasungula inhlanganiso yezombusazo uthe imfa kaAli isifundo sokuthi akumelanga abantu babulawe ngenxa yezombusazwe. Ingcebo zombusazwe zithi ukulwisana lokhu kuveze ukuba ibandla eliphikisayo liphakathi kobunzima obukhulu ngoba abantu beliswana bodwa kuzaba nzima ukuba bakhiphe ibandla lezanupf embusweni. Enye yalezi ncwethi ngumnumzana yeBeth Jamuka. UChamuka uthe kumele kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli yebandla eliphikisayo.
Ya, siyethukile thina njengama-opposition ukubona abantu bekwaJob Skala nabantu bekwaChamisa belisana emngcwabeni ukamo Blessing Ali. Siyayikhupha njani iZanu-PF thina silwisana sodwa? Imistake yokuthi thina sibambane njengama-opposition sikhuphe iZanu-PF ngokhetho oluzayo luka-2028.
Lokhu kusekelwe yingcwethi umnumzana Libert Sibindi osebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network.
Mina ngombono wami ukulwa lokhu bekungadingakali lokho. Elizweni leZimbabwe sidinga i-opposition ebambeneyo, sidinga i-opposition ezachallenja into ezinjengabo-2/3 majority zingaleka nephelamenti. Mine ngimthetho ophumayo kathesi ebhambaniseka ngenxa yokuthi kule 2/3 majority kumele ababambane abantu labo, kuliwane.
Elinye ilunga le-CCC umnumzana Peter Ncube uthi kumele amalunga amabandla aphikisayo ahloniphe indawo ezifana lezimfa hathi ukulwisana sikhathi sonke. Ekhuluma emngcwabeni ka-Ali, uyise ka-Ali umnumzana Jimmy Ali uchaza umntanakhe njengomuntu owayethanda ezombusazwe esithi uyathaba ukuba umoya wakhe usuzaphumula. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi kulokungavumelani phakathi kukaChamisa loSikhala selokhu uSikhala waphuma ejele. UChamisa yena othe wahlamukela ibandla le-CCC usolwa ngabasekeli bakaSikhala labanye abathi kayenzi konke okusemandleni akhe ukuze abakulwisana leZanu-PF besithi wesaba ukubotshwa njengalokhu okwenzakala kuSikhala. Yena uthi ukubotshwa ayisikho ukuveza ukuzimisela kwenkokheli yebandla lephikisayo kodwa ukudinga usekelo oluningi ebantwini yikho okuqakathekileyo. UJamba Mukandi owabulala unkosazana Ali wamcoba umzimba wawuphosela emgodini wamanzi omdala endlini kanina eNyatsine, wagwetsha ukuba avalelwe entolongweni okweminyaka engama-30 years. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.